Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhale kukwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo kwekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba nje ya kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu akuzange kube ngisho lo muntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisinda kodwa bazange babuye abazange baphinde nje bavele asibazi lokubazi kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye kuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela lindaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni iradio eSouth Africa kuma station ayiwa abalulekileyo amabili okugokela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma lo Aaron Motsoaledi yena ngokwakhe ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuya kwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswa nenani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo akuzange kube lento futhi yaphinda yazo.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka conclude ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapa ngoba ipermit zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani samane nje sayiphiwa. Okwesibini zonke izinto ezibhaliweyo laphana izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable sifuna ukwazi ukuthi why bona babe qhubeka lokho bezi extender bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extender yini. Okwesithathu sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani babe jongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazothini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi ipermit yabo wayisebegijimisana lezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siiphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina sin asilandaba lama permit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu bediaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina ba phethu eJozini sibaningabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawelwa ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asi angiqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba iningi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti awufaka ngamapass. They are still, relying on me ukuthi kona yimi ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya.